Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mavili lanye kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikhathi kuthezo kungena u-Vice President uMboko wakhanya kusibukana kulokucokozela ungathi kulokungunu ngathi kuba lomsindo. Kutshengisa ukuthi kulabantu abakhanya bengathokozi ngokubuya kwakhe.
Umngcwabo kankosikazi Shubai Mahofa eNational Heroes Acre kuveze sobala ukulwisana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF.
Going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthetho wendaba leso siyesebenza eZimbabwe.
Uhulumende wakwele South Africa usolwa ngabanengi ngokuvumela unkosikazi Grace Mugabe ukubuyela ekhaya yena ebhekane lecala lodlakela. Ukubola kumbe ukufiphala kwelanga eMelika into ethakazelelwa ngabanengi lamhlanje okugoqela izizalwane zeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuxokozela emathuneni eNational Heroes Acre izolo ngesikhathi kungcwatshwa owayengumphathintambo wedolobho leMaswingo unkosikazi Shubai Ben Mahofa kutshiye iningi lizibuza ukuthi ibandla leZANU-PF lizaphumelela na kukhetho lomnyaka ozayo. Inkulungwane zabantu ebezisemngcwabeni lo zifulathele umsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko, abanye bahle basuka bekhalala inkulumo yakhe. Abanye kabazange bafihle imicabango yabo yokuthi uMphoko kabafuni ukuthi akhokhele umngcwabo lo. UMphoko ucatshangelwa ukuthi ukucele leZANU-PF LG40 kuthi umuyi yena ubecatshangelwa ukuthi ukuthim Lacoste okulixuku elisekela uMnumzana Emerson Mnangagwa. UMphoko uqhubeke ekhuluma emngcwabeni wayizolo lanxa abantu besuke ngobunengi okungazikaze kwenzakale embalini yelizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Ngesikhathi kuthezo kungena u-Vice President uMphoko wakhanya kusibukana kulokucokozela ungathi kulokungunu ngathi kuba lomsindo. Kutshengisa ukuthi kulabantu abakhanya bengathokozi ngokubuya kwakhe. Kutheke sokufanele aqalise ukuthi a-adresse ngoba ngiyobe sefanele akhulume. Waba sibili laba abathengisele egcekeni ukuthi athi kuphela ukuba ngumsindo, kodwa-ke abanye bahle bakhalala basikhuma baphuma. Khanya bezimisele ukuthi abafisa ukuthi yena aba-adresse. So yikho kwenzakeleyo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisani lokho?
Lokho kusegcekeni kuyatshengisa ukuthi iZANU-PF isidabuke phakathi. Ngoba kutho ukuthi akade bephuma ngoba uMphoko angithi yena kuthiwa ungapha lolu hlangothi olwe-G40. So kutho ukuthi laba abanye abangapha kulaCoste yibo labakade sebesenza lokho. So kodwa lokho kusegcekeni ukuthi khathi lesinto esesiyinanzelele eZimbabwe ukuthi iZANU-PF isidabuke phakathi. And okuhluphayo ngokuthi abaphakathi kweZANU-PF kukanje. Abantu bekhaya ukuthi iZANU-PF ngaye iyazama imizamo yokuthi ilungise izinto ukuthi ivuselele ezomnotho yelizwe. Abantu bazama ukuphila kuhle. Kodwa kwathi ezinye indlela abalwa ngayo sokusesabeka. Kodwa-ke futhi kubuye kube yindlela enhle ukuthi ngakuthi laba baphikisa ama-opposing parties. Ngaye ngakunanzela khona sokulalowo mumo. Bona baqhube besebenzela ndawonye babambane. Bangabi lobugovu. Sibona ungathi ikhathesi sokusulula ukuthi sibili singabe ngayokhanya ngathi umlimi uyongenelayo. Ukuthi iZANU-PF sibili kube lula ukuthi ngakuthiwa kuya 2018 ifuqele eceleni nje. Amawozi bazabambane. Ukuwina sokulila ngoba sebakhona beZANU-PF khathesi abangasoze bamvotele umgabe sokusegcekeni kulokho. So-ke ama-opposing parties bazise basithatha advantage yakhona okwenzakalayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 kobulawayo. Uhulumende wakwele South Africa sesole kakhulu ngabanengi ngokuvumela unkosikazi Grace Mgabe ukuphindela ekhaya yena ebhekane lecala lodlakela kwele South Africa. I-South Africa izolo yethule umbiko othi iphe unkosikazi Mgabe isivumelo sokuthi angabotshwa ukuze igcine ubudlelwano bayo leZimbabwe i-diplomatic immunity. Kubika uBenedictine Hlapho.
Izizathu ezitshengiswe ngukhulumende wakwele South Africa ukuvikela unkosikazi Grace Mgabe ecaleni lakhe lokutshaya owesifazane wakwele South Africa sezitshiye abaningi kwele South Africa bethukuthele. Embikweni wethule izolo umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Maite Nkoyana Mashabane uthi ucabange ukupha unkosikazi Mgabe isivikelo esiphiwa abadala macala besemsebenzini wokumela uhulumende esenzela ukuthi iSouth Africa igcine ubudlelwano obuhle leZimbabwe. Ingcithi zithi lesi sivikelo bekungafuzanga siphiwe njengoba unkosikazi Mgabe udale leli cala esiyabona abantu abakhe hhaji esemsebenzini wokuphelekezela umkakhe emhlanganweni weSADC. Umama kaGabriela olinyazwe unkosikazi Mgabe, unkosazana Debbie Angels, uthuthukuthela uganuni wabo ngokwenziwe nguhulumende.
Uhulumende lo usekukhombise kaningi ukuthi kungcono akhethe ukugcina ubudlelwano bakhe lamazwe angabangane kulokuvikela izizalwane zakuleli.
Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso ye-AfriForum layo ithukuthele. Inhlanganiso ibhalele unkosikazi Mashabane iphikisana lokuphiwa kwankosikazi Mgabe isivikelo lesi, kodwa unkosikazi Mgabe wagcina ephumela ezweni lomongameli Mgabe ingakaphiwa ithuba lokuphikisana lesinqumo lesi. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Willie Speece uthi sebesiya emthethwandaba ukuze yiloba yinini unkosikazi Mgabe angena khona kuleli alalanyelwe ingalo yomthetho.
Siza kuya emthethwandaba sisiyaphikisana lesivikelo lesi. Lokhu sizokwenza ngokufaka isicelo sokuphikisa lokhu emthethwandaba we-High Court ePretoria kungakapheli amaviki amabili azayo.
Ingcitshi kwezomthetho wobudlelwano bamazwe unkosikazi Amia Swart yena uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi uhulumende uzamvikela unkosikazi Mgabe. Uthi okubika ukuthi lokhu sekwehlisa isithunzi seSouth Africa sokuvikela amalungelo oluntu. Uthi lokhu uhulumende ukwenze sazi ukuthi unkosikazi Mgabe angavela aphumela ezweni sekukulutshwane okungenziwa ukuze ajeziswe.
It's going to be extremely difficult to hold her accountable now.
Kuzaba nzima ukuthi ajeziswe njengoba eseseZimbabwe. I-AfriForum kuzafuze ithole indlela yokuthi isinqumo somthethwandaba leso siyesebenza eZimbabwe. Angiboni ukuthi lokhu kuzaphumelela. Ngicabanga ukuthi uhulumende uzamvikela. Ngicabanga ukuthi vele usephunyukile.
Ibandla le-DA lona lithi lifuna unkosikazi Mashabane azochazela iParliament ukuthi kungani sebenzise amandla akhe ekwenzeni into engekho emthethweni. Ngokwethula isinqumo sesivikelo lesi, uhulumende ubekuveza obala ukuthi unkosikazi Mgabe ubengalaso lesi sivikelo, ngakho bekufanele abotshwe. Unkosikazi Mgabe uhle wangabuya emhlanganweni weSADC ngomgqibelo, kanti yena lomongameli Mgabe bahle bahamba ngensonto ekuseni lomhlangano ungakapheli. Umhlangano weSADC uphele izolo, kanti akula okukhulunyiweyo ngeZimbabwe loba ngesenzo sikankosikazi Mgabe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lanxa udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mgabe luqhubeka lusegudwini njalo luphuma emaphephandabeni eZimbabwe la kwele South Africa, amaphephandaba kahulumende weZimbabwe le misakazo yakhe lokhe engalulokothi lolu daba. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zithi imbangela esobala ikuthi ayamesaba unkosikazi Mgabe, ikakhulu ngemva kokuyangisa isikhulumeli sikamongameli Mgabe ngenyanga edluleyo esithi ubhala into ezingelangqondo kuphephandaba leHerald. Sixoxe lomhleli wephephandaba elizimeleyo eleThe Standard, umnumzana Kholwani Nyathi.
nxa kuthiwa umkamongameli utshaye umuntu kuba ludaba olukhulu kakhulu. Omangalisayo ukuthi abaphephandaba akahulumende lemisakazo ikanye ne-TV akuzange bephathe ngale ndaba, kibo kube ngani indaba engazange yenzakale. Kodwa akumangalisi kulaba ikithi esikwaziyo ukuthi bekusenzakalani ekhaya kunsuku lezi ezedluleyo. Siyakhumbula okwenzakiye eChinoy kuma-weekend la adluleyo, lapho uGrace othethisa ukhulumeli sikamongameli uGeorge Jaramba emthethisa ngendlela asebenza ngayo laphatha ngayo amaphephandaba. Engibona kuhlonzakalayo ukuthi ama-editors amaphepha la abe lokwesaba behluleka nokuthi bebambe njani indaba le, ngoba akulanye indlela esinga-explaina ngayo ukuthi bezingani akuzange kwenzakaleli ukuthi ngani kulanto eyenzakalayo mayelana lo nkosikazi uGrace Mkabe.
Ngezinye indlela uCharamba nguye othe emisakazweni lamaphephandaba kahulumende la lingayilokothi lindaba afuna ngiyangiswe okwedlula okwenzakalayo.
Ngibona loba engazange ikhulume uCharamba ama-editors ngabe belokwesaba ngoba bengazi ukuthi beyiphathe njani. Engibona kusenzakalayo ukuthi laye uGeorge Jaramba enxeke ngalezi nsuku laye ukuthi laye-ke ethule ukubamba indaba leyi, ngoba okwenzakala okwamehlela ngaloliyani usuku ethethiswa phambi kwabantu kungenzeka ukuthi laye akwazi ukuthi ebambe njani into lezi ukuthi uyabatshela ukuthi bebhale izitori bezimise ngalolu hlobo ngoba kazi okungamvelela. Bongani indoda nje sihlezi laphana engakwazi ukuthi ibambe ngaphi ichiye ngani. Lama-editors la aswele i-direction ukuthi bebhale izitori lezi, kumbe engibona kwenzakaleyo ukuthi bapho ngokuthi ngcono selichiye singalithinti ngoba bengakwazi ukuthi ngalithinta kunokuzayenzakala kiwe.
Ekamnangagwa eyokugula kwakhe bayiphethe njani?
Lakho kube njalo kuthe kusenzakala bathule indaba le ithe isenzakala eGwanda ngomgqibelo ngesonto amaphepha azange ebhalele ukuthi kathi la maradio azange ebhalele. Sibone ukukhulunywa ngalo ngemva uminister of information uChris Mshove esekhiphe i-statement esesitsho i-side ye-government otshengisa ukuthi lakho basabile akufanani lekuqaleni ukuthi bebezahle bebhale betsho ukuthi amaphephandaba la ma-radio station bebebhale kakhulu bekuhlangothi lukanangako. So ngibona lapho kubathethe nge-surprise azabe
umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba le The Standard sixoxela eseHarare. Indizamtshina zeZimbabwe Airways ebesezi zingasavunyelwa ukusuka kumbe ukufika kwele South Africa kusukela ngolwesihlanu sezivunyelwa. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo ziphangeza lela indizamtshina za kwele South Africa ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe. Lanxa iziphathamandla zakwele South Africa zithe isizathu sokwalela indizamtshina zeZimbabwe ngesokuthi kulamaphepha obekumele abe khona, lanxa engakazi aqakathekiswe, abanye besebenakanela ukuthi imbangela yokwalela ukusuka kwendizamtshina bekuyikuvimba unkosikazi Grace Mkabe ukuthi engasuki kwele South Africa. Unkosikazi Mkabe uzisukele kungela nkinga lanxa ebesetheswa icala lokutshaya omunye untombazana ngemva kokusetshenziswa komthetho wobudlelwano bamazwe omabili i-diplomatic immunity. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sbanda, yena othi besokunyakazela ezilindweni zamabhasi.
Sizwa kuthiwa abantu bake baba stranded akade bephaka begade izindiza lezo ama-airport. Kanti njalo-ke kube sekwenzeka ukuthi kube amabhasi la ama-coach andelwe ngabantu, so bese kusenza ukuthi bakhuphule futhi lama-fares abo. So kodwa-ke njengoba sizwa kuthiwa sokulungisiwe sithemba ukuthi asuze kuphindakale futhi kanjalo. Kodwa-ke kube kwacishe kwa-afilta sibili ukuhamba kwabantu ayisake hayi bavele bathi bamba mlimu ngoba abantu abanye besebengasela option sebedinga iy'ndlela zokuhamba ikakhulu koBulawayo, ngoba iBulawayo ayila mabhasi amaningi njengeHarare. Amabhasi eHarare maningi kakhulu, so abantu balama-options akufani leBulawayo Joburg.
Wena njengosomabhizimusi ungathini ngalokhu kade kusenzakala ukuba ele Zimbabwe lalo liphindisele? Iyalingana ngapha langapha kumbe vele kade ngithathe kulo Goliath lo David.
Okokuqala vele sivele eZimbabwe silenkinga yento khathesi othiwa ease of doing business. Ukuthi kwenza ibusiness eZimbabwe kuyinto exaka kakhulu. So labo bangaphinda baphindisele benze lokhu bevele bona bengokuthi hayi Goliath lo David ngoku David wagcina cha uGoliath. Bangathi bona bevele belenza inkinga lengxaka eziningi umkhonomi ufuna ukuthi uhambe. Lawo basebephindisela benze njalo kuaffecte abantu abaningi ngathi ufuna ukuzozama ukwenza ibusiness eZimbabwe lanxa kuvele kunzima ukwenza ibusiness kwakhona. So kuya affecta kakhulu i-economy and abanxa singa evaluator sinezwa ama economists ukuthi mabe nga evaluator bangathi kuba le impact bani. Kodwa ke bekungafuzanga vele bakwenze khona lokho lokufuza ukuthi bakhulumisane kahle bangaze kwa affecta i-business ngoba i-ease of access to Zimbabwe isuke ibe nzima nxa i-South African Airways isingasafiki. Kumbule futhi ukuthi ama routes amaningi asevisa iZimbabwe from Joburg akufikeki eZimbabwe ngingwadlulanga South Africa. And this eZimbabwe kayila ama-framachini amaningi sithembeleke ama-framachini e-South African Airways. So bangaphindisela kugcina ku-affecta kakhulu iZimbabwe umlo mkhonomi weZimbabwe.
Umnumzana Angliston Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokuselakala kwemithi yokwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni ama ARVs. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ibutho lemanzini la kwelemelika lithi seliqalisile ukucubungula imbangela yengozi yokungqikilana komkhumbi walo lomunye umkhumbi othwala impahla ngempumalanga kweSingapore. Kunyamalale amasotsha alitshumi kulingozi kwalimala amahlanu. Olwela amalungelo oluntu kwele Nigeria, uRebecca Dali sephiwe isicoco somvuzo oweSergio Vieira de Mello Foundation Award ngomsebenzi wakhe wokusebenza labesifazana kanye lentandane ezaphunyuka ekuthunjweni ngabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Izakhamizi zesiqintini sako sadza eMashonaland East sezikhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokutholisa abalezifo ezingathelelwanayo ezifana lesifo sechukela imithi kungelanhlawulo njengalokho sekusenzakala kwabaphila legciwane le-HIV. Kukhanya lesi kuyisikhalazo esesiphume kiyo yonke imhlangano eqhutshwa ilizwe lonke ngabenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association lapho abafundisa khona uzulu ngesifo sechukela. Kubika uMavis Gama.
Lanxa ehlolwa isimo sechukela kunhlelo eziqhutshwa ngabeZimbabwe Diabetes Association ZDA, uzulu uthi ubhekane lenkinga yokuswela imithi yabaphila lalesi sifo. Lokhu kusuka kubuyisele muva imizamo yokulwisana lale mikhuhlane engathelelanwayo yona esibulala abantu ukwedlula owengculaza. Kungesifanayo lakuzulu wasesiqintini sakosadza esigabeni seMashonaland East, unkosikazi Simelela Ukufa Dongo, isakhamuzi sakodongo ulesifo senhliziyo, i-high blood pressure kanye lesechukela. Yena-ke ofisa ngaye abezempilakahle bayiqakathekisa ngokufanayo imikhuhlane engathelelanwayo ebalisa wenhliziyo, i-BP, imvukuzane lowechukela, njengalokho kwenziwa kugciwane lengculaza ele-HIV ngoba isiqeda abantu ikakhulu emaphandleni.
Njengoba ichukela yinto ebuyicatshile, ungabona sibonakala ungakafi uthi uNkulunkulu ukhona, ngoba ngoba sikasithestwa nti mina ngibuya ngapha ngitshe kwi-BP bathi i-BP thathi supplier yakho amaphilisi e-BP amaphilisi enhliziyo
kungekho ngenye indlela okwamanje ngaphandle kokuba yena labanye abanjengaye bathenga imithi okumele bayinathe lapho bethe bathola imali
nxa kungakabi labasincedisayo thenga umuthi wonalo nxa bekhona labo abaye basebekhona ukuthi basincedise siyakwamukela ngoba baya besincedisa lathi ukuthi siyalelokho siphila kwesinye isikhathi izimali ziyasilela njengokuncedisa okwenza laba abalegcikwane le-HIV lathi sizancediswa
umnumzana Kingston Manyeruke ngukhansela ka-ward 25 Rambakombwa esiqintinisa kusatsa ulandisa ngesimo sokuba uZulu ulolwazi olunganani kokuphathelene lomkhuhlane wethukela
ngenye yokuthi abantu bayagula bangagula bangabuya esibhedlela bakhangelwe sebetshelwa ukuthi ulomkhuhlane onje uyazi ukuthi kudala imikhuhlane leyi yayingekho sokubuya ukuthi kulabanye abantu abacabangela ukuthi imikhuhlane leyi ibuya ngokuthi imoya emibi so abantu bangafundiswa ukuthi shuwa ngokudla lokhu esikudlayo kathesi sokuchiyana nokudla sasikudla kudala bangaba benengqondo ezivulekileyo
ugogo unkosikazi Christine Zimidzi wakomanyere village komafusire ubanjwe ithukela ngomnyaka ka-1995 njalo usedutshwa lunyawo angasazi ukuba selubangelwa yiyo loba hatshi
bangithwala ngingakwazi ukuthi mina nginjani ngavukile esibhedlela sebengifakile ama-drip baze bangibamba ukuthi ngiyithukela mina kuyangimangalisa ukuthi kathi khabasiboni yini thina ukuthi lathi siyabantu abagulayo ngafisa ukuthi khabasincedi ngenxa yokuthi imali yangikhona asiyiboni yokuthenga amaphilisi so sengilesikhathi nginganathi amaphilisi ngenxa yokusela imali
usele nyanga ezintathu engawanathi amaphilisi eswela imali yokuyawathenga engatholakali lasesibhedlela se-Sadza District Hospital
kathesi angiselawo ngenxa yokuthi angilamali ukuthi ngiyithenge seyidula kakhulu amaphilisi angikhona esinye isikhathi e-BP ngiyathenga $6 yethukela $10
ingcweti kwezempilakahle zithi liqhubeka liqansa inani labatholakala belezi zifo ezingathelelanwayo eziyingozi kakhulu ekuphileni komuntu le mithi yakhona ibiza okwamagama osekubangela ukuba abaningi behluleke ukuyithenga le simo kwezomnotho sisengezelela kulolu dubo njengoba iningi yale mithi ithengwa kwamanye amazwe afana labo-India, South Africa leNgilande abakubhizimusi lokuthengisa le mithi ama-pharmacists bakhala ngemigoqo ekutholeni imali yakwamanye amazwe yokuthenga limithi bengasanelisi ukuyithenga ngendlela limithi okumele isize uZulu olemikhuhlane efana lowethukela kungalesi sizathoke kulokukhalaza kuhulumende kwabalesifo sethukela ukuba ngaye wenza njengalokho akwenza kulabo abaphila legciwane kudingwe indlela yokubasiza ukuthola imithi yabo kungelambadalo badonse labo bephila njengabanye kodwa benhlanganiso ye-ZDA bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa bazoqhubeka betshona ezambeni zabo bedinga usizo kubangane ukuphathisa lapho besanelisa bebhodile izwe lonke ukufundisa uZulu ngesifo sethukela esivame ukuhamba ndawonye lese-BP ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
Kudaba olusegudwini lamhlanje khonapha eMelika, ilanga liyafiphala. Sikhuluma nje selifiphele kwezinye indawo. Abanye bathi, liyabola, i-total eclipse phela. UGibbs Dube we-Studio 7 usedolobheni le-Greenville, South Carolina. Lapho ukhangelelwe khona ukuba mnyama chu, ilanga ligwaza phansi. Ngiyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yeah, Ntunga kunjani?
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapha?
Sokukhalisa ukuthi sokungani sokunqundeka kancane lapha engikhona. Ngisedorobheni le-Greenville lapha ke downtown. Lapho ngazani kugcwele khona abantu sibili abamangalisayo Ntunga. Ngabantu abazebuka ukuthi ilanga liyabona njalo ngabantu abakhangelele ukuthi bazakholisa ukuthi babukele khona okusenzakala. So ke okungani kuyayenzakala ukuthi ilanga liyabe lokhu libola kancane kancane. Kuze kube mnyama ju sibili ngo-2:38. So ngo-2:38 kuba kusenzakala sibili izimanga lapha. Njalo kutshengisela ukuthi lezi mota ziyalayita amalayithi ngesikhathi seleso 2 minutes and 20 or 30 seconds kumnyama chu ekuzobuya lenyoni la kokuthiwa ke ziyahamba ezihlahleni ke zizihlalele kungazani ke sokusebusuku. So abantu balithakazelela ke usuku lalamhlanje Ntunga ukhanya lama hotela ke angana ngathi vele agcwele pampam lama indiza mchini ungewazithola ukuthi ubuye lapha. So kuyanyakazela lapha mnumzana.
Akuchazisela abalaleli lapha Gibbs ukuthi kahle kahle nxa kuthiwa ilanga liyabola kwenzakalani, inyanga idlula phezu kwelanga, ilanga lidlula phezu kwenyanga, kwenzakalani kahle kahle?
Ye, okwenzakalayo ukuthi ke asithi khonapho-ke thina simile kathi semhlabeni from emhlabeni lapha kusokubuya-ke inyanga, sokubuya inyanga ngale kwangikhona kwenyanga kule langa. So nxa ukuthi sokufiphala inyanga iyabe ivale ilanga ilivala ngendlela eziningi endaweni khonapho njengakhona phela lapha engikhona eGreenville kuyavaleka kuthi ncinci kube mnyama chu kuyabe ngazani sokuyila lokho kuthiwa yi-total eclipse. So kutho ukuthi inyanga iyabe ilivalile sibili langa. Sabe sibona nje emaphethelweni elanga kungazani kubomvana khona ukhena kubomvana nje kuyabe ngani kuyashayishayina kutshengisa ukuthi ngale kwangikhona kule langa. Kodwa nxa usukhangela sibili ukukhangela kuhle kuyabe kuvele ungasaboni lutho ngoba inyanga iyabe sivale ilanga. So wena nxa uzimele emhlabeni uyabe ungasaboni lutho Ntunga.
Siyabonga Gibbs, likholise khona ngapho, lingalali phela kusemini.
Ye kunjalo. Aso silale Ntunga sibili. Ngokubona kwami lamagogolo sangikhona kuma-amangilazi kumbe iziboniboni lezi ezingani ezingqundekileyo sengilazo. So siyabona ukuhamba njani mntama.
Aha, hayi siyabonga Gibbs. Gibbs Dube wa Studio 7 ekhona le South Carolina. Kwezemidlalo lamhlanje selivuke kwathi iqembu lithethe isicoco se-Premier Soccer League ele-Capes United ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lemakhephekhephe linqobele ngeziplatinum nge-3 kanyanga empelasonto eyedluleyo, okwempumela yetsho ukuba liqhubekela phambili likhuphuka engalanini yemiklomelo njengoba selihlezi endaweni yeshumi lantathu, ikanti ensukwini ezedluleyo belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Capes United Mark Mate uthi ngendlela iqembu leli selidlala ngayo selizayala lilokhu linqoba.
Ngendlela abafana abalezibindi ngayo abalehlabuzani ngayo indlela esesiyidlala ngayo akuyatshengiseli ukuthi sibili hhayi sokuqalisile sibili esinjani esikwaziyo, kodwa kupheleli lapho. Kusamele sisebenzi sibeloko sisebenza silungiseleni sidlala umdlalo sinqoba njalo.
Phambilini kokunqoba iqembu lenkiyezi platinum, iqembu le-Capes United litshaye le-FC Platinum okungelinye lalo elilwisa ukuphakamisa isicoco lonyaka nge-2-1. Ukunqotshwa kweqembu lenkiyezi Platinum Stars kulitshiye selihlezi endaweni yesibili engalaneni lingemva kweqembu le-Chicken Inn lona elinqobe le-Black Rhinos nge-1 kanya njalo elile miklomelo engama-45 njalo litshiyaye lenkiyezi ngemiklomelo emibili. Iqembu le-FC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo engama-42 njalo linqobe le-Triangle nge-1 kanya ngempelaviki yedluleyo. Imidlalo yeZimbabwe National Youth Games iqale namhla emadolobheni abalisa eLewange koBulawayo kanye leVictoria Falls. Imidlalo leyo na kahle kahle iqoqwa isabelo seMathebelele North, kodwa idolobho lakoBulawayo licele ukuba liqoqe imidlalo efana leswimming, itennis, hockey, icricket, icycling, ishooting kanye lehandball njengoba kungelandawo zokudlalela imidlalo edolobheni leLewange kanye laseVictoria Falls. Eminyakeni eyedluleyo imidlalo yeZimbabwe National Youth Games ibidlalwa ngabasakhulayo abangaphansi kweminyaka engama-20, kodwa lo nyaka labaleminyaka eli-19 kanye labaleminyaka engama-23 labo bayingxenye yayo. Le midlalo yengezelelwe njengoba eminyakeni bekudlalwa imidlalo eyi-22, kodwa lo nyaka kukhangelelwe ukuba kudlalwe imidlalo engama-22. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanelokho lamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umngcwabo kankosikazi Shuba Imahofa e-National Heroes Acre kuveza sobala ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF. Uhulumende wakwele South Africa uyasolwa ngokuvumela unkosikazi Grace Mugabe ukubuyela ekhaya lanxa ebebhekane lecala kulelo lizwe. libolile ilanga lamhlanje khona pa emelika isola eclipse olivalelisayo ngintungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.